Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 25 mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende umanyano bayazikhohliswa ngoba kasoze akuvume lokho. Aba mabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula i-budget yomnyaka ozayo ka-2019. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi kulamathuba amanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizosizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende umanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU PF Central Committee lamhlanje eHarare. Amazwi akhe la aza ngemva kokuba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ekhuthaze ukubunjwa kukahulumende ozaphatha intambo kwesikhatshana i-transitional government ngoba esithi okaMnangagwa usehlulekile ukulungisisa umnotho. Umnangagwa wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala emzameni yokulungisisa ukusilela kwempahla emqoka empilweni kaZulu. Uthi njalo uzaqhubeka elwisana lenkohlakalo kanye labo somabhizimusi abangabahuquluzi benotho. Umnangagwa uthi njalo bonke abasakhulayo bezanu PF ababhadalwa nguhulumende lanxa kungela msebenzi abewenzayo abaziwa ngokuthi ngama ghost workers ngesilungu bazasuswa kuluhlu lwezisebenzi zikahulumende ngokuphangisa. Kolunye njalo udaba idale leZANU PF Politburo lalile lamhla ukuvumela abaxotshwa kuZANU PF nyakeni abathi umnumzana Kutsayi Chipanga lomnumzana Innocent Amandishe ukuthi babuyele kulelo bandla. Kodwa livumile unkosikazi Anastasia Ndlovu. Bonke laba baxotshwa besetheswa icala lokudlelana lecele le-G40. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethe ecubungula ezombusazo omnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa phezu kodaba lukahulumende womanyano kumbe i-transitional authority.
Izizalwane zeZimbabwe labo mhlaba akade beliphuphu lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabo indlebe ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa katshintshanga lokhu ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe kabaqhuke ngomsebenzi wabo, lo inkokheli ye-faction uzahlala enjalo akutshintshanga.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa locha misa kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka uchabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikafiki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lo mahluko sofikile ezweni. Konke lokhana kusokuyize kusho ukuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngalo abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abalenkululeko entsha elahlukileyo kulalele lifalaphelwa ngumkhathi. Kufanele baqale phansi badepha umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye. Loba bebe sicabangela ukuthi mhlawumbe ngazalala kanye kanye usezikhulumele ngowakho umlomo umuntu akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-PF.
Into yakhona esingaphezu ngoba uhulumende esithi ngowezanu-PF kasola uhulumende weZANU-PF uhulumende wohlangothi lweZANU-PF i-factions. Kungakho amaZimbabwe ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwabanye kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqoba amakhanda engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingasuselwa phansi kanjani lakhe kanjani. Akula maqhawe, akula ma-nation builders afana nabonkomo afana nabo abanye abadlulayo bakuleli lizwe ababegenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnyangagwa nje inkokheli yokunguhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Ndabaningi Nick Mangwana kanye lezinye iziphathamandla zamankampani aphansi kogatsha lwakhe anjengeZimbabwe Broadcasting Corporation leTransmedia batshelwe ukuba baphenduke edale lePhalamende ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka ukuchasisa ukusetshenziswa kwemali kumankampani la. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomidi ebona ngokulwela ngokwethulwa kwembiko edale lePhalamende labogatsha lukahulumende. Amalunga ekomidi le aveze ukungajabuli kwabo ukuthi abaqondisi bamankampani afana laye New Zealand Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Transmedia lamanye abazange babuye lengwalo esiveza ukuthi asebenza njani la mankampani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ava amabhizimusi amancane laphakathi beZimbabwe bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo iNational Budget ngenyanga ezayo. Bathi bafisa uhulumende abazise ngezikwelede alazo ukuze venelise ukuqhelisa amabhizimusi abo. UGibson Bebe usipha loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Kulandela ukuvala kwenengi lamankampani amakhulu lokusilela kwemisebenzi elizweni, inengi babantu selisungule amabhizimusi alo amancinyane lidinga indlela yokuziphilisa, kodwa inengi lalawo mabhizimusi limadolonzima ngokusilela kwemali elizweni. Ugatsha lukahulumende olubona ngokukweledisa imali amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-CMEDCO lukhanya lukhulelwa ikwanda kwalawo mabhizimusi osokulethe iningi lezinini zamabhizimusi amancane. Likhuthaza uhulumende ukuthi angezele imali esikhwameni salolu gatsha. Uhulumende uthi inani lamabhizimusi asakhulayo selidlula amashumi ayisikhombisa kukhulu elilodwa 70% amabhizimusi wonke elizweni. Othengisa impahla endlini efana lezitulo kanye lemibheda edolobheni leHarare umnumzana Mantu Magagula uthi iningi labo lithola imisebenzi eminingi.
Uduwe silalo thina ukuthi yawona amabhizinisi amancane anjengawethu lawo asakhulayo indaba zemali asilamali yokuqalisa ngoba asilamali yokuthuthukisa amabhizinisi ethu.
Ababona ngezenotho bathi ukusela usizo lwemali kuhulumende sekwenze iningi lezininzi zamabhizimusi amancane liyeboleka emabhanga amancane aboleka imali ama-microfinance institutions wona aboleka ngentengo eqongayo. Umnumzana Thulani Sibindi othengisa imitshini yokuchola idobi emzini weMbare uthi iningi lalawa mabhanga amancane asebenza ungekho emthethweni.
Ungakhangela ukuthi intengo yalawa ma-microfinance institutions abasiboleka ngayo imali iphezulu kakhulu Sibili. Babizela imali engangama-30% akwimali ababekukwelede yona ekupheleni kwenyanga.
kodwa abanye abakhulume neStudio 7 bathe bakhathele ngentengo eqongileyo yencwadi zokuthi basebenze abazibhadalayo kukhansila kwezinye iingatsha zikahulumende. Bathi lokhu yikho ozokubangela iningi lalabo bamabhizimusi amancane bengayibhalisi amabhizimusi abo besesaba ukwazakala, asebenzela emaphethelweni edolobheni leHarare ezindaweni zeCopacabana abhadala imali ephakathi kwamakhulu amahlanu amadola 500 kusiya kumakhulu ayisishiyagalolunye amadola 900 ngomnyaka. Kodwa lokhu ababona ngezenotho bathi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abe loxolo ekutheliseni amabhizimusi ngoba imali eqonde esikhwameni sakhe yala ukufinyela kulandela ukuvalwa kwenkampani eziningi. Ekuqaleni kwayona le nyanga umpantambo wogatsha lwezemali nenotho yalizwe, umnumzana Mthuli Ncube watshela intatheli izindaba ukuthi uhulumende kuzafanele adinge ngazo zonke indlela zokuthi athole imali okuhlanganisela ukuthelisa uZulu. Utsho lokho echasisa isizathu kungani wakhweza umthelo wokuthenga ngemali yogesi nginani elilibili kukhulu elilodwa i-2%. Abanye abanjengomncedisi Mleya baveze ukungabi nethemba lokuthi uhulumende uzakhuthaza amabhizimusi amancane kulandela imbiko kamnumzana Ncube. OZulu ukhangele ukuthi uhulumende uzafinyeza indleko zakhe ukwenzela ukuthi imali alayo yenele inhlelo zakhe, hathi ukuqhubeka eboleka imali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye breast cancer awareness month. Ngakho-ke umsakazi wakho weStudio 7 umanyana labanye kulumsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhlaka 22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 lagu 1885 kilohertz ku short wave.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakumanye amazwe ukuthi bazitshala imali eZimbabwe esithi kulamathuba amanengi. Uncube wethule inkuthazo le emhlanganweni weWorld Investment Forum eGeneva kwele Switzerland, lapho ahlangane khona labo sowabo bamazwe omhlaba bekhulumisana ngendlela zokuthuthukisa amabhizimusi ikakhulu asacathulayo. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Ncube uthe kuqakathekile ukuthi ohulumende basekele amabhizimusi la ukuze akhule adale imisebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Richard Mahomva ukuthi kuyini umnumzana Ncube angakuthola emhlanganweni lo.
Okokuqala yikuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu la amazwe angaphetshiya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho-ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe zamabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe, ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho-ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezomkhonoma abathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho-ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwazi amabhizimusi benelise sukuya elizweni laseZimbabwe.
Abatshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanyamazwe ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe
ayisikho kona lokho kuphela ngoba njengoba kathesi izindlela into ezime ngayo kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo ukamlangako sethe wathi kuba khona okwesikhathi eside yikho ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kulento ezimqoka ezomkhono uma ufuze ziqale zilungiswe ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo kodwa nxa khona lokhu kungalungiswanga lobugwelegwele kulokhu kusasekhona mbone ngazathi kuzasikhathaza.
Alo ke umnumzana Richard Mawumva ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Lamhlanje ku Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wemfundiso la ngokulimukesana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele owe breast cancer awareness. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abakwele Melika bathi amabhomba alungiswe ngekhaya athunyelwa ngeposo iziphathamandla zebandla lamademocrats ezigoqela wayengumongameli umnumzana Barack Obama lo wake waba ngunobhala wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton akasadabukanga aphange abanjwa engakafikiyo lapho akade eqondiswe khona. Uzulu sele emangele ukuthi abacathangelwa ukuthi bangaba bethengisa imali emkambo wensitha lenye inkohlakalo abangayi ababeyenza baze bavezwa ngosakhulayo othiwa ngumnumzana Asi Lumumba obephiwe umsebenzi waxotshwa ngemva kwamalanga amathathu. Ulumumba uveze amagama eziphathamandla ezine zebhanga le-reserve ezivuke zamiswa umsebenzi zicutshungulwa. Kambe engabe exotshelweni uLumumba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lo ugwelegwele according to Zanu PF kuyabe sokuyikuthi ususilwa kumbe selixabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke ukuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo baba kwenzayo kusonto entsha thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena oba uminister of finance uqala bekumele arefume i-reserve bank kuqale ukuhamba uMankuja kufakwe ugovernor omutsha ebesedinga ke i-staff esitsha lethane sikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso okutshiwo ngumlumba kodwa ke layo kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intamba kwezanu p f.
Ye mnumzana Mkandla wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. Umthuli Ncube uprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugidima kakhulu wathembisa abantu lokhu lokho engafundanga ipolitics in the country engafundanga ipolitics njalo ezevane. He had actually supposed ukuthi khona efundise ngepolitics yezane efundise ngepolitics yelizwe wasegijima wathembisa abantu lokhu lalokhu kathesi kunzima i-operation laphana amele yenze has to clean egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha ngubaba uNdlovu lapho umnumzana uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ngawaqala yena wakhupha bonke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutsha laphana kumbe kubophemseki kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona ibabaziyo ukuthi kwenza njani. After that kube sokufana i-auditing esefakile abantu bakhe se-auditor kade kusenziwa yina bana izolo lapha athi kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebewitness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kabe kuqondile lokho. Khathesi-ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo abantu bakorrupt labo benza lokhu nalokhu wasekathese besephuma iinyawo zakhe besezingaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulobani lobani 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 wase bamkhupha khona lapha ngibone ngazani ukumkhupha ukukhutshwa kwalundoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngobana kasozekela ukukhuluma kuza affecta kuzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo lalokho okwade kusenzakala laphana kuyumuntu yabe ndibone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esicathileyo ngemuva
ye okwenzakalayo kokhulunywe nguLumumba lowo kuyatshengisela ukuthi iZANU-PF isidabuka nephakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU-PF ilacoste kamnangakho kukhanya ngani sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke uMumba ngaphambilini wayesola umnangagwa namuntu usetshintshile umnangagwa userayithi yalabugwelegwele umankuji kawurayithi kalabugwelegwele odirector labebobugwelegwele uyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye obugwelegwele lobo lanxangasebenze e-reserve bank uthe emqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga kathi uzahamba njani lo msekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa nxa bengaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveze emphakathini ngoba sebexabana.
Ya mnumzana Mkandla mphenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank uManguja kungasebenzeka yini?
Hayi okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe umthuli ngamkhuphe sibili uManguja sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uManguja then yena umthuli ka-resign yes resign ngobana ungcolile lwalo baba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresayina yena esithembisa lapha umjuru esiya contest ekhodi ngalokuthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke ulwane wathena lokhu kungakuthe kwehlula mina ngiyaresayina kasafuna ukuresayina but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibone i-corruption le ukuthi izabuya njani
thi sesingasavumi angazi ukuthi umnumzana Ndlovu lalo elokugcina yini ongaliphosta
ye elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-PF siyehlulekile ekhosithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lo khetho olungasoze lutshontshwe njengalolo luthanda kutshontshwa iZANU-PF siyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa ifinalist ukuriga i-economy njalo sozobenelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-m d c kababumbeke lokho kuthiwa i-national transitional authority
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-m d c ubexoxa endawonye lohamba lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana sebamukele inyathelo likahulumende lokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla zendlini lokudla phandle kwelizwe. Okuningi sikuzweni kuntathela izindaba yethu Martin Ngwenya eseGaborone kwebele Botswana.
Ngomnyaka ka-2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningi vela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sithi abeZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebeyikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunengi akutholakali lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula ebhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana le-Francistown ukuyathenga.
kuyabukeka lokho kwenze uhulumeni ukuthi elifte ibhano namabasic commodities anje yabo cooking oil, because as it is we are struggling to get these commodities in Zimbabwe, but sokusiba lula nje ukuthi inxa singasiphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumeni noma nje enze kuhle ngokuvula amasango, kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni, i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumeni akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate, ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi duty, ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana lendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okutheneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje kungacaci ukuthi umthelo weduty wona uzahlawulwa kanjani. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo seliphelelwe ngumphako kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, iqembu leBulawayo City loba nje lenelise ukunqoba eleZPC Kariba lamhla emini. Intathelo zindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City selibe ngelesithathu eliza kunyulwa kusigaba saphezulu seCastellaga Premier Soccer League loba nje linqobe leZPC Kariba nge-2-1 namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni Papa Fields koBulawayo. Lokhu kungoba iqembu elihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeleChapungu, libhaxabulele Highlanders nge-4-0 okuyimpumela etsho ukuba likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leBulawayo City lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, okutsho ukuba inani lemiklomelo elinye nelisa ukuphutha imidlalo yalonyaka lilalo ekupheleni kwemidlalo ngamachumi amathathu lane kuphela. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu leBulawayo City uBekithemba Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuba banqobe kuyo yonke imidlalo emithathu abaselelayo.
Ya umdlalo ubungekholula sebe, but iZPC lapho sonke sekwazi ukuthi i-team idlalayo sebe libhora elizwayo, and ukuthi sihlohle 2 goals kuZPC kuyatshengisa ukuthi abafana sebe bebefuna ukudlala bebeyifuna iwin. Ngiyabonga abafana bami ngokudlala kohle nge-effort abayifakayo i-training nemagemini, sengani ungaqhubekela phambili kunjalo sisiya ku-3 games zethu lezi eziseleyo, siyafisa ukuthi sizwine.
Amanye amaqembu osekusaziwa ukuba sephelelwe ngumphako ngabalisa eleJapan Mine kanye leMutare City Rovers. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele iRentals nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni yaseRuvaro, kuthi emdlalweni obusenkundleni iNational Sports iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leNicroot. Iqembu leNicroot ile lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, njalo kuzavela ngemva kwemidlalo emithathu eseleyo uba lona lizayala lokhu lidlala kusigaba saphezulu yini ngomnyaka ozayo, njengoba kulamaqembu ambalwa ahlezi phezu kwalo elingawahwitha nxa linganqoba kwimidlalo eliselelayo emithathu lifikise imiklomelo engamashumi amane lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Qibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokho. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula ibhajethi yomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandin. Sitha sidibaneni ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.